sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 20 kuLwezi 2023 ngutabo kaNcube endabeni zethu lamhlanje.
Labana abantu ababeqotshwe yiyo i-CCC bengaphasethi ku-by-election le-CCC.
Amagqwetha amela uzithu nginobhala jikelelo we-CCC umnumzana Sengezo Chabangu namuhla akhweze amaphepha emthethwandaba ecela ukuthi uvimbe amalunga aleli bandla axotshiswayo ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ngenyanga ezayo.
Akukhatshana ukuthi sibe kwazi ukuthi umuntu o-orchestrator konke lokho kufa lokoma-adductions lani lani ngu-godfather wazikhulumelayo last week umnangako.
Lanxa sokwedlule iviki ngemva kokuthunjwa lokubulawa kwelunga le-CCC umnumzana Tafumane Masaya akula muntu osebotshiwe. EleZimbabwe namhlanje limanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga lokuqakathekiswa kwabantwana eleWorld Children's Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amagqwetha amela ozithu nginobhala jikelelo we-CCC umnumzana Sengezo Chabangu namuhla akhweze amaphepha emthethwandaba ecela ukuthi uvimbe amalunga aleli bandla axotshiswayo ukuncintisa kukhetho lokudinga abameli abatsha edale lephalamende lakumakhansili olwama-by elections oluza kwenziwa mhla ka-9 ngenyanga ezayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole utshele intatheli izindaba emthethwandaba we-High Court namhlanje ukuba bafuna ukuvimba amalunga lawa ngoba asebenzisa ibizo le-CCC okungekho emthethweni ngemva kokuxotshwa kubandla nguChabangu.
Labana abantu ababeqotshwe yiyo i-CCC bengaphasethiphethi ku-by-election le-CCC. Kanenge abantu abaqotshwa ku-parliament, ku-senate, local authority.
Kodwa iziphathamandla ze-CCC ezisola uChabangu zisithi usetshenziswa libandla leZANU-PF zikutshaye indiva lokhu zathi zizaqhubeka ngamalungiselelo okhetho. Nansi siphathamandla saleli bandla esibona ngenhlelo khetho unkosikazi Ellen Chiriedenga.
Yinto ezondisa abantu, yinto eyenza ukuthi hayi thina bazasixotshela abantu bethu kodwa sizababisela njalo ukhetho luza. So yinto esikhuthaza ngayo abantu and futhi okumqoka ukuthi abantu sebedubeke kakhulu. I-economy yeZimbabwe ayimanga kuhle, abantu abalamsebenzi, abantwana baxotsha mihlanganiso yesikoleni. So ngezinye izinto ezondisa abantu ezifuna ukuthi besukume bevote.
Ngicishe kwezombusazwe esebenza le nhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo utshele iStudio 7 ukuthi i-CCC kuzamele ithathe amanyathelo aqinileyo ukulungisisa udaba lukaChabangu.
Engikukhulumayo kuvela ku-political theory endala kakhulu abantu abayazi ukuthi ukuze liphume ku-state of nature lapho kungelamthetho khona kudingakala ukuthi lenze i-constitution evunyelwana ngama-members wonke, ama-structures wonke, ilizwe lonke, kubunjwe i-constitution i-accepto ibe yiyo enika upresident amandla, uchamisa amandla ukuthi evimbele abantu abakhipha abantu amalunga eparliament akhethwe ngabantu. I-constitution le izavikela ama-members e-CCC ukuthi engaphokukhitshwa nje ekwanisa ukusebenza eli-focus engaphanjaniswa kube lokhu erikholo ngabantu abazifakayo.
Udaba lolu lungene e-High Court namuhla ngesikhathi amalungiselelo ama-by-elections esekusiba ngasaphezulu. Kusenjani olunye njalo udaba obelusemthethwandaba namhlanje lapho i-CCC ethi ifuna uChabangu evinjwe ukuqhubeka esebenzisa ibizo layo njalo esithi unginobhala jikelele waleli bandla ludluliselwe phambili ngumahluleli uJustice Tawanda Chitapi. UChitapi uthe ufuna isikhathi sokuba azwe lokho okuthiwa ngamagqwetha e-CCC nakaChabangu ukuze aphe isinqumo sakhe kusasa. Igqwetha le-CCC umnumzana Obeshaba uchathise ngokwenzakale emthethwandaba namhlanje.
Thabang ubeke amaphepha akhe ngolwesihlanu okwenze ukuba sibeke amaphepha ethu namhlanje. Umahluleli udinga isikhathi ukuba azwe ngodaba lolu. Sizaphenduka edale kusasa.
UChabangu uqale ukuxotshisa amalunga e-CCC kumadale womabili eParliamente, eleNational Assembly leleSenate kanye lakumakhansili ngenyanga edluleyo. Okwamanje kulamalunga angamachumi amabili lambili 42 aweParliamente asexotshisiwe lamakhansila angamachumi phose ayisikhombisa 69 elizweni lonke. Umthethwandaba weHigh Court wethule isinqumo sokumisa uChabangu ukuxotshisa amalunga e-CCC ngolwesibili olwedluleyo. Kodwa ngosuku lunye usomlomo weParliamente umnumzana Jacob Mudenda uxotshe amanye njalo amalunga e-CCC ngemva kokwamukela incwadi kaChabangu kungelani lesinqumo somthethwandaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lanxa sokwedlule iviki ngemva kokuthunjwa lokubulawa kwelunga le-CCC umnumzana Thapfumane Masaya, akula muntu osebochiwe. Kodwa isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 namhla ukuthi basaphenya. Isidumbu sikaMasaya sitholakale ngeviki edluleyo ngemva kokuthunjwa ngabantu abacetshengelwa ukuthi ngabachuphi bakahulumende ama-CIO esebenza labasekeli be-ZANU-PF. Ungcwatshwe emzini wemavuku eHarare ngomgqibelo. UMasaya uthunjiwe ngesikhathi ekhankasela ibandla lakhe ngaphambilini kokhetho lwama-by-elections olokudinga umeli wemavuku edale lePhalamende lakwezinye indawo mhlaka 9 ngenyanga ezayo. Kumaviki asanda kwedlula kuthunjwe ilunga le-CCC elimela abasakhula edale lePhalamende uMnumzana Thakudzwa Ngatsiwore wachaywa kakubi ngabantu abaziwayo abalokhu bengakabotshwa. Sixoxele lunga le-CCC eMelika umnumzana Tim Moringai.
Umnangagwa waphuma sithi yena uyakwazi konke okwenzakalayo eZimbabwe. Last week wakhuluma wathi nguye u-godfather wama-security operations wonke elizweni lonke leZimbabwe. So vele akukhatshana ukuthi sibe kwazi ukuthi umuntu o-orchestrate konke lokho kufa lokuma-ductions lani lani ngu-godfather wazikhulumelayo last week umnangako. Wathi uyakwazi konke kwenzakalayo and abantu ma sebefuna ukuplan against him uyazi yonke into. Last year wakhuluma yena wathi they are the security, they are the CIO, they are the police, they are the soldiers, they are the military intelligence, they are everything. So into esimangalisa is abantu ababulawayo who are in the opposition kuqala kudala, we never get any resolution. Lakathesi besikhuluma ngo General Lookout Masuku owafayo sekhitshwe ejele in unclear circumstances. Lakathesi akula noma investigation ukuthi kwahamba njani, wafa njani and all this other stuff. Singakhangela futhi ukuthi ama-prominent opposition leaders uJudah Jongwe uthiwa wazibophe ejele but akulaza investigation okwakuhamba njani. Tondira indira yemabhuku labaningi kobulawayo ababulawayo and all this. So it's a perpetuation eyokuthi ma lingavumelani lezinto eziyenziwa yiZanu kumele uthunjwe, kumele ulimazwe, kumele ubulawe, kumele ubotshwe and amapolisa will do nothing about it.
Ngamanyamazwi uthi lanxa amapholisa ethembisa ukuthi asaphenya alilathemba lokuthi kulomuntu ozabotshwa phezu kwalolu daba.
Asilathemba lalokho ngoba lakathesi umboneni incube sizilokhe simkhala umo Blessing Ali lokhe simkhala and ubaba lwano eGlenora just before the election. So there's a lot of death in Zimbabwe that is unaccounted for esingakwazi ukuthi vele uhamba njani. So hayi kumele sikhiphe yona le izano first and then kungaba lama investigations siqalisa ngokuletha ama international genocide investigators. Then we can have a chance ukuthi kuzaba le free and fair investigations for everybody according to the constitution.
Umnumzana Tim Moringai isiphathamandla se-Triple C eMelika. Isikhulumeli sezanu PF uMnumzana Farai Marapira uthi ibandla lakhe alilani lokuthunjwa kwamalunga e-Triple C kumbe ukubulawa kukaTafumane Masaya. Kube lokulwisana okukhulu namuhla eduze lesibhedlele seGaza ngesikhathi i-Israel iqhubekela phambili ngokuhlasela iHamas eyafakwa yiMelika kuluhlu lwama-terrorist. Uhlangothi lwezempilakahle eGaza olukhokhelwa iHamas luthi kulabantu abalitshumi lambili ababulewe libhomba eliphoselwe esibhedlela se-Indonesia lesi, ibutho le-Israel alikakhuphi umbiko walo ngalokhu. Kunganti inhlanganiso esebenzela eNew York, Committee to Protect Journalists, ikhuphe imibiko yokuthi kulentatheli zindaba ezingamachumi amane lasitshiyangalombili esezibulewe eGaza kulimpi. I-Israel yona isikhuphe imifanekiso yamagodi, ama-tunnel, okubikwa esetshenziswa yiHamas ukulwa icatsha iphansi kwesibhedlela se-Al-Shifa. IHamas yona iyakwala lokhu ukuthi ilamagodi la. Ukuhlaziyalo ludaba sixoxa lomnumzana Joseph Mkomazana oyingcwethi yezombusazo njalo esebenza lenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Indaba ye-Israel le-Palestinian ema-Palestinian ikhanya ngani isithukuzile umhlaba. Sibona ngani okwenzakalayo sikho. Kumele abantu bakhulumisane ngoba sekuphela abantu kuze kuphele labantwana abangaziliko. So hayi sifisa ukuthi kona ngabe kuyahlala round table yokukhulumiswane kuphume isiso siphume icebo silingenza khona into le izwe.
Libona ngani kwini okungaphathisa okungafuna ukuthi kwenziwe ngamazwe omhlaba kumbe United Nations?
Siyakubona siyakuzwa izindaba sathi kukhulu indaba yokudla kungaba ingozi kakhulu nangasathi singenanga uncedo ikakhulu lokudla. Besikhamelele ukuthi khona ukuze nedizipethe sikhanye ukuthi na kunganceduseka ukuze abantu bathole ukuthi kumele kuqale kumiswe njela amazweni ala kungcono kukhulumiswane ngoba nasikhuluma ngendaba ye-humanitarian into into zokudla lezi sikhathi kakhulu kuthi abantu bonke siyababonisani kumbeni bebona ngani iy'mpilo lawa amazwe o-Israel bebona ngani kunzima ukuthi nabe kuyakhulumiswana kumiswe nale iy'mpilo baqale banike abantu ukudla bese bebona-kesi ukuthi sekwenzakele khona ngoba kulihlazo ukuthi abantu bayalwa kuzeziyalwa ekugcineni kufa abantwana abangenamacala. Sisisa ongabana ngabo ukudla kuyamba ukuyenika abantu abafedile kulezi ndawo.
Sikhangele ukukhulumisana lokhu kuyiwa phambili ukukhulumisana elibona ngani kungaphathisa ukuthi impi le ingaphindi njalo yenza-ke kungaba yikukhulumisana okungafika kusivumelwano esinjani.
Isivumelwano izinto ziningi kodwa kuyanga ukuthi bona amazwe bona abajamileneyo bona bakubona njani. Okunye okungakusiza ukuthi amazwe wonke omhlaba ikakhulu ama-super powers nathi amazwe ase-Afrika la abanjengabosaelana amazwe nje esiwaziyo angibona ngani balo mlando omkhulu kakhulu ukuthi ebahlala ngiphansi la mazwe nalana kukhulunyiswane kukhulunywe kube yinto ephela kungaze kwayenzakala ngoba lokhu sekwafike amazwe wonke siyananzelala kithi khonapha ezinye zihabe zina zikhuluma iy'ndaba zabosukele zikhuluma iy'ndaba ze-farming into zabofatela zikunanzela ukuthi khona izinto eziningi zivela khona ngale kubo-Israel. So siyakhuthaza umhlaba ukuthi ngabe kuyakhulumiswana into le ikhulumiswane ngobuqotho kungabi lokuthi kukhulumiswana ngokuthi vele kule nzondane adivele ikhona.
Lo ube ngumnumzana Joseph Nkomazana, ingcwethi yezombusazwe njalo esebenza lenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathi ntambo ohlangothi lwezomvikela eMelika, umnumzana Lloyd Austin, uvakatshele eKyiv namhlanje kuhambo olungasiswanga ngaphambilini. Uhambo lolu luveza ukuthi iMelika iqhubekela phambili isima labakhokheli beUkraine empini yokuzivikela kulandela ukuhlaselwa yiRussia. Inhlanganiso yeCarter Center isazise ukuthi owake waba ngumkamongameli weMelika uRosalynn Carter ubhubhe ngesonto eleminyaka ekuzale ngamachumi ayisithiyagalolunye lasithupha esemzini wakhe ePlains eGeorgia. Owayengumongameli uCarter useleminyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 99 laye ulalisiwe emzini wakhe kusukela ngoNhlolanja. Osanda kukhethwa ukuba ngumongameli eLiberia uJoseph Boakai ngesonto wazise ukuthi uhulumende wakhe uzakhangelisisa izivumelwano zokwenjiwa kwamatshe aligugu ukuze ziphathise ilizwe lakhe, esengeza ngokuthi uhlangothi lolu belungaqhubi kuhle elizweni lakhe. Ukulimala umgogodla leqolo ukudala ubunzima obuchiya umuntu esekhubazekile engesenelisi ukuhamba ngezakhe inyawo sokumele asebenzise i-wheelchair, kutsho ingcwethi zezempilakahle. Ingcwethi lezi zicebisa ngokungenziwa ukwehlisa lolu dubo okwabaphila lesimo se-paraplegia. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ingcwethi zezempilakahle zithi isimo se-paraplegia sibangelwa yikulimala umgogodla leqolo okudala ubunzima obenza umuntu ehluleke ukusebenzisa ezinye izitho zomzimba, agcine esebanjwa ngamandla ukusebenzisa inqola eye-wheelchair. Unkosazana Maslin Weiser okhankasela amalungelo abakusimo esinje uchasisa ngobunzima obubhekana labaphila lesimo se-paraplegia empilweni.
Kuba lodubo ezitolo, ezindlweni zamabhasi, emahoteleni lezinye indawo.
Unkosazana Rejoice Garayi ophila lalesi simo uthi kudinga ukuba uZulu ezwisise abe ngosekela ngokuzayo abalelesi simo, kuqalisela emulini ngoba umuntu olaso kungatsho ukuthi kaselathemba.
Ulakho ukuphila impilo enhle uzijabulela, kudinga nje ukuthi uZulu akuzwisise kusukela emulini.
Uqhubeke ethi ukuzigcina kuhle lokuhlanzeka kuqakathekile, unanzelela lokunanza impila kahle yakho.
Singabantu abahlaselwa kalula ngama-infections kugoqela lama-pressure sores, so kumele sibe lemithi etshiyeneyo egoqela ama-antibiotics.
Unkosazana Wiza uthi lokhu kuyinto eqakathekileyo kakhulu.
Udubo ngolokusilela kwemithi ezibhedlela, njalo ungathola bethi le mishina kayisebenzi, iphazamiswa njalo nge-load shedding esiphakathi kwayo. Ludubo olukhulu ikakhulu kulabo abangekho ku-social welfare.
Ingcwethi ekhokhela kunhlanganiso ye-Quadriplegic and Paraplegic Association yakwele-South Africa, umnumzana Richard Baron uthi kudingakala ukuba sizivikele kukulimala umgogodla neqolo zikhathi zonke.
Stay away from activities that relates to crime, you know, gang-related activities.
Lama cala lezidakamizwa, sinanzelele futhi indlela esichayela ngayo, sibophe ama safety belt njalo kumidlalo yama sports silandele ama rules ayo ukuze singalimali.
Ugcizelele ngokuthi kulabo asebelaso lesi simo okuqakathekile ukulandela indlela ethize zonke isikhathi okuthiwa yi-routine, kugoqela imithi oyinathayo, ukuhlanzeka, ukulandela indlela elungileyo ukuya esambuzi, unanzelela njalo lalokho okwenzayo lalokho okudlayo.
Thola ukuhlala uphumule ngendlela efaneleyo, ungancindezeli umzimba, ube ngumuntu ohlala ehlanzekile njalo umzimba wakho upholile.
leZimbabwe lilomthetho osekela abantu abakhwazekileyo njalo kumele bethole uncedo bangabhalisa kugatsha olubona ngenhlala kahle kaZulu olwe Public Service Labour and Social Welfare noma abakhubazekileyo bethi alweneli lolo ncedo. I-paraplegia ivame ukubangelwa ngokulimala engozini zemigwaqweni esezisanda eZimbabwe, ukudutshulwa kumbe ukugwazwa, ukuwela phansi ngendlela engalunganga ngamandla amakhulu, lezilonda zama-spine tumor langeminye-ke imikhuhlane enjengemvukuzane lokunye. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
EleZimbabwe namhlanje limanyene lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga lokuqakathekiswa kwabantwana eleWorld Children's Day ngesikhathi kule nkuthazo yokulondolozwa kwamalungelo abantwana kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo ikakhulu kwezemfundo, ezempilakahle, umonakalo odala ikuguquka komumo womkhathi lokunye. UPraxedis Jeremiah uzethulela lolu daba.
Abalwela amalungelo abantwana lengcwethi ezibona ngenhlala kahle yabo bakhutheza uhulumende weZimbabwe ukubana aphume lemithetho elakho ukuvikela abantwana ukuze bengahlukunyezwa. Kuthi lalabo abatholakala belamacala okuhlukumeza abantwana lokubadlwengula bajeziswe kanzima, bagwetshwe okweneleyo, hatshi ukuyapika iminyaka emilutshwana. Babe sebekhululwa besibe siyadala amanye njalo amacala afanayo. Abazali bathi leli langa liqakathekile ukubana linanzwe, kukhunjuzwane ngokulondoloza amalungelo abantwana njengoba beyibo ikusasa elizwe. Ngakho ke kumele uhulumende abe lemithetho eyenza abantwana bengabhekani lobunzima ekufinyeleleni imfundo lula, usizo lokwelatshwa kanye lokuthola imithi yokuzivikela emikhuhlaneni, ama-vaccinations, ukudla lokunye. Abenhlanganiso ezilwela abantwana abangamantombazana ezifana le-My Age Zimbabwe bathi udubo olukhulu okwamanje elizweni ngolokwendiswa kwabantwana abangamantombazana besesebancane okuvame ukwenziwa ngabazali bemuli eziswelayo ezimpofu kunye labezinye inkolo ezifana labesipostoli. Abenhlanganiso ebona ngamalungelo abantu abakhubazekileyo eZimbabwe Disability Advocates Empowerment and Technology Trust labo bakhuthaza uhulumende ukubana akhangelisise ilungelo lomntwana, hatshi okhubazekileyo kuphela kodwa olomzali okhubazekileyo laye. Lokhu bakutsho besithi ngoba abantwana abancane okumele bengabe basesikolo bayabonakala ngezikhathi eziningi beqhuba abazali abangaboniyo betshona becela uncedo emphakathini kulokuthi ngabe besesikolo. Abanhlanganiso ibona ngenhlala kahle yabantwana emhlabeni jikelele eye-UNICEF bathi bahlela ukunanzwa kwaleli langa ngenhloso yokulimukisa lokukhumbuza uzulu ngokuqakatheka kokulondolozwa kwelungelo lomntwana ngoba liyafana lelo muntu omdala. Ekhuluma emhlanganeni oqoqoye ngabe UNICEF kwele Namibia ngempela sonto, omunye wabasekeli bakamongameli welizwe uMnumzana Kembo Mahadi uthe eleZimbabwe lile mithetho eqinileyo evikela lokulondoloza ilungelo lomntwana wonke, njalo zikhona inhlelo eziningi zokubona ukubana imithetho le iyalandelwa.
I would like to from the onset to say that Zimbabwe is a signatory to all, to the UN Convention that has got to do with the rights of children. The rights, all the rights of children that are enshrined in that convention, Zimbabwe has adhered to and has ratified them. We in Zimbabwe, at the onset of our independence, we declared that education was going to be free up to tertiary level, up to secondary level, and that we did.
Inhlanganiso yaye UNICEF ithi kunje phakathi kwabantwana abalishumi abaphansi kweminyaka elishumi yokuzalwa abathuba munemunye babo abakwazi ukubala lokubhala. Kuthi phakathi kwabasakhulayo abaphakathi kweminyaka elishumi lanhlanu 15 yokuzalwa kusiya kwengamashumi amabili lanhlanu 25, UNICEF ithi abayisilinganiso sokungamashumi amane ekhulwini babo abala misebenzi yokuzinakekela. Leli langa lahlelwa ngabenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations ngomnyaka 1959 ukuthi linanzwe iminyaka yonke mhla ka 20 Lwezi. Lonyaka ilanga lewe World Children's Day linanzwa phansi kwendingimba ethi Every Child, Every Right. Ngimeleyo umsakazo we-Studio 7 ngise-Washington DC. Praxitis Jeremiah.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba umkhuhlane wesihudo esekholera eZimbabwe usubhahile. Inani lasebebanjwe yilo mkhuhlane selifika kunkulungwane ezithobamnembili 8,000 kusukela ngesikhathi uqhamuka ngonhlolanja lonyaka. Iningi lalaba bantu libikwa liseHarare. Kungaleso sizathu umasipala walelo dolobho usesungule uhlelo lokukhuthaza abezinye inhlangothi zempilo kuleli dolobho abagoqela amankampani, osomabhizimusi labanye ukuthi basebenzelane ekulondolozeni ukuhlanzeka ukuze kuvikelwe ukusabalala kwekholera.
Senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Good Live Talk namhlanje sikhangela indaba zokuxotshiswa kwamalunga we-TCC edalela ephalamende lakumakhansili ngozithi unginobhala webandla leli umnumzana Sengezo Chabangu kulo daba oluphambi komthethwandaba we-High Court. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Amagqwetha amela ozithi unginobhala jikelele we-TCC umnumzana Sengezo Chabangu namuhla akhweze amaphepha emthethwandaba ecela ukuthi uvimbe amalunga aleli bandla axotshiswayo ukuncintisa kukhetho olwama-by-elections ngenyanga ezayo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.